vele nje abantu indaba zokhetho azikho kumasiko ethu, engathi is also culture yethu kuye njalo. So abantu abaningi into abayithathela phezulu babayifundisa sebadala. So yinto okumele umuntu abe ngathi uyayifunda semncane, bonani kokuqala vele aso culture yethu. So abathi ngesikhiwa irresponsible citizenship kayikho. Okwesibili, sasakhangela ke in terms of i-reality on the ground. Okunye ukuthi abantu babe ngala information eyeneleyo ukuthi kule nto njalo eyenzakalayo. Uyathola umuntu ethi navela angikwazi ukuthi kule voter inspection kasitshelwanga. So indlela zokuxhumisana labantu ezikahulumende ziyabe zingafinyeleli umuntu wonke, ikakhulu abantu abasemaphandleni, ngoba kwezinye indawo imitshina njengamaradio kayibambi, imbiki yaphuza ukufika. So ngokunye kwakhona. Okwesithathu, ikuthi ezinye indawo ziyabe zikhatshana, umuntu kuyamele agade abhadale imali ethizanyana, kakhulu emakhaya futhi. Kumbe agade, kumbe aqumuma ngenxa ye-3-4 Ks esiya esikolo esiya-check-a ibizo. Abantu abaningi angeke bekwenze khona lokho. So ngomnakano wami mina nginakana ukuthi kumele kwenziwe kube lula, akulungiswe into ze-connectivity ukuthi umuntu ezidlayela emakhaya angene efonini yakhe akhangele ibizo lakhe, kungadingi ukuthi umuntu aze ahambe umango esiyakhangela ibizo lakhe. Ngibona ngani yizinto ezibangele ukuthi abantu bebe balutshwana sibili.
Moyo ngena khona baba.
Abantu kahle kahle ngabakachazelwa kahle ukuthi utshintsho luzokuba njani. Njengoba ngikhuluma lawe Dube, ama-politicians kumbe laba abazombusazwe mabefika ekhaya bathi ngivotelani, ngivotelani, kodwa abachasisi ukuthi why kumele abantu babavotele. Then kulabantu labana aba-understanda ukuthi yebo kumele ngivote, but bazibuza ukuthi kumele ngivoteleni. Bagcine bengela answer laphana ukuthi why kumele bevote. So isizathu sakuqala leso. Esinye isizathu sesibili futhi iludlakela. Yazi ukuthi ekhaya ngike ngathi mina ngiqalisa ukungena kwezombusazwe ngezwe ifamily yami yonke isithi wena sifuna ukufa. So anything that has to do with ipolitiki kumbe engathi ngumbusazwe vele ngathi uyikufa ekhaya. So konkani ukwesaba umuntu ethi why kumele vele ngizihluphe ngento ezizambulalisa, bavele bakweke. So kumele sikhiphe ukwesaba ebantwini bakithi, sibenze beunderstand ukuthi ukuvota kayisikho ukuba yisitha sikahulumende, njalo kayisikho ukuba yisitha somunye umuntu. Kahle kahle lilungelo lakho. So kumele kube le mfundiso Dube edabeni lwelungelo labantu. Abantu ngine problem lama organizations amaningi ahamba eZimbabwe ethi thina we are fighting for human rights, but you don't fight for human rights without educating about the very same human rights. Abafundisi ukuthi ilungelo lakho yilipi. Umuntu uthi ngizolwela ilungelo loluntu, mina ngingalazi ilungelo lankhona, waye kumele ungilwele. So kumele sifike ezingeni lokuthi ngoba abantu bakithi bengela exposure, njengoba ubaba sekuchile ukuqaleni, kumele thina silete i-exposure emaphandleni elupane, i-exposure egwelutheni enkayi, i-exposure embalibali.
Sikhulume labantu. Kulabanye abathi kanti vele zavotela.
Ungakhangela even emadolobheni ngendlela amadolobha aphathwa ngayo, kulento eziningi senza abantu besho ukuthi kusakuvotela lokhu okwenzakala kathesi. So okunye nje yikhalipha. Okunye futhi ukuthi ukuhlanganisa ukhetho fakadube lo mfowethu lapha uzengaluthenga umoya, ukuhlanganisa ukhetho esithi harmonizing elections kwenza ukuthi abantu bakhohlwe futhi ngokuqakatha kokuvota esigabeni sabo esingathi local government election. So khangela phela phezulu ngale sebebutha yonke imfucuza, ingangena leyo mfucuza ke sisiyenza izinto ezingaqondakaliyo, bese kuthiwa ke ukuvota kusinceda ngani, khangela ukuthi idolobho linjani. So mina ngomnakano wami kumele kwehlukaniswe ukhetho luka president ne-local government ukuze abantu bakhangele bachwayise kahle abantu abavotelayo. Kodwa futhi okumqoka ikuthi yona inhlanganiso ebambe ezokhetho abantu bakhala ngayo. Lokho angisikufihla, abantu bayakhala ngayo, bayayisola ukuthi ayenzi kahle kwezinye izinto. Uyawubona a lot of stories coming about inhlanganiso ebambe ezokhetho. Even konkhana ukuthi kungavota sokuye ema-court, which is actually is the positive after all ukuthi kuye ema-court nxa umuntu engasuthisekanga. Okunye futhi obangela ukuthi abantu bagcine besebeluza ukwethemba indaba zokhetho. Ngiphinde ngathi ekuqaleni ukuthi okunye futhi abanye abantu ukuze bengaphatheki ekhethweni ukuthi vele abazithupha zokuthi balokhuze bayibhalise ukuvota.
Izekhi isingo yokuthi umntwana uyabe engu-refli ubaba edlala egrounding. Bese kuthiwa umntwana adaje kuhle athi hayi baba lapha unyathele umuntu kakube yi-penalty. Angeke avume. So inkinga esilayo ukuthi asisela Zimbabwe Electoral Commission, sesile zanu PF Electoral Commission. Inhlanganiso elwela ilungelo lezanu PF, inhlanganiso ephusha iagenda yezanu PF. So ukuthi abantu begcine bengavotanga bayakhalala ngoba ukuvota kwangkhona lokungavoti kusuka kube yinto eyodwa ehlanga basuka bakubone njengathi kuyafana.